thina njengamalunga awe-athi sivumelene ukuthi asuze siye emsebenzini ngoba asenelisi-ke emsebenzini imali abathi bazasinika yona ayenelisi ukusiphilisa and kunje lapho esagcina khona ukuhola imali yakhona seyahle yaphela so siyehlule ukuthi sibuyele emsebenzini ngcono sibe sihamba kanye phakathi kwamaviki amabili ngoba konke sasikukhalela abakasiniki so kuyabe kungancedi ukuthi sibuyele emsebenzini akusenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini
uhulumende selike lamazisa yini ngaleli nyathelo
vele lapho esaqalisa khona ukwenza ukungayi emsebenzini sakwenza wabakwazi ukuthi ikho esifuna ukuyenza lakho futhi ukuthi sithi sihamba kanye phakathi kwamaviki amabili sabe senzela ukuthi bona bayabe sithe umuntu engakelike emsebenzini ngemva kwamalanga angu-14 umsebenzi uyaphela so lathi sibatshengisela ukuthi umsebenzi siyawufuna kodwa lakho siyakhala sifuna imali ehambelana lomsebenzi esiwenza
udaba lweholo siyazi kwaba lokukhulumisana lagcina livumelene elakuvumelanayo lanxa nje kukulutshwana ungasichazisela ukubana elakutholayo khonokho kwenza leneliseni empilweni
thina akula kuvumelana esakwenzayo isivumelana esenzayo i-Ethics Council sayenzwa ngamalunga amalutshwane abanye bonke babengekho amalunga anjengathi thina be-athos labe-pts ethu sasingekho so isivumelano esayenzayo thina asivumelani laso ngoba sasingekho siyenziwe so kunjalo nje asivumi ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asizange sivume imali naleyo abayikhulumela nayo e-Victoria Falls
ebazalini abangathi mhlawumbe ngokungayi emsebenzini liphazamisa imfundo yabantwana ungathini kubo
isimo sesikiso khathesi akusavumi ukuthi sibe sekhe siyemsebenzini siyavuma ukuthi kuyaphambanisa abantwana kodwa asikuthi yikuthanda kwethu asenelisi ukuhamba vele emsebenzini kunje kuzafunakala imali zokugada lezokudla ngike kuhambe sibafundisa abantwana bangikhona silambile singela into esizidingayo thina so kuyasihlupha lathi ngoba singabazali ukuthi abantwana kuyabaphambanisa iy'mfundo zabo kodwa into okumele siyenze ukuthi izinto zibe zilengisile
kuhulumende akhona amazwe elingathanda ukuwafikisa
sinalokhu esikhala isicelo sethu sokuthi sifuna imali yethu siyiphiwe ilingane le mali esasiyihola ngo-September ka-2018 inde sithi sifuna imali yethu ngemali e-America i-$500 kumbe ilingane ne-interbank rate ngasingakutholanga khonokho kutho ukuthi asize sibuyele emsebenzini ngoba lezi ezingane ababelokhu bezithembisa zona azenelisi ukuthi zisiphilise ngoba kuyathi kunje besinikela le ncane izinto ziyasho zikhwele futhi so kungcono ukuthi besinike imali lokhu esikucelayo $500 kumbe elinganisiwe nge-interbank rate.